Umhlubulo wangezansi emandebeleni usileminyaka ethile ubhekane lendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isakhamizi sale indawo ku-World 13. Ulunga uchasisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khonapha nxa ezibayeni lapho udakuthi lunjani. So lidube sizaba lalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi kuphela nje kuyakonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uSanzo Khabo ohlala kwa 13 laye uthi izulu eliningi kanje limthathe lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khonokho esikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi. Kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abanye mangakuhle. Ugogo Adam Kandla we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambeke lisikhumbule lathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagatshopo izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka utuza izwela komakhelwane.
Bonke kuhle ugantshompo lo uchaza efika le aphenduka yele ayi kuhle nomlimisi wathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dolly Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwa ngemfundiso yefertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Yinto ithiwani fertilizer kodwa hayi sezadopa akufanani lelanga.
Abalima ngesikhathi belenhlanyelo kunye lemfundiso yefertilizer lomquba bakhanya bezavuna okuzwayo lonyaka. Unkosazana Nothando Moyo ngomunye wabakhangelele isivuno esihle.
Silimile into eziningi amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke soya beans, le-velvet beans okunye silimele inkomo yenje. Lelo maize lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni esifuye zizathola amanzi zithole lokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunako kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Imele Studio 7 Arisville, Embalabala, ikamela ngeza Jesus Banda.